sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7 ngesonto mhla ka 28 Mabasa 2019 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kugedwa amathambo abantu ababulawa yikukurawundi eJolojo.
Okungijabulisileyo yikho kona lokhu ukukhipha amathambo akhe, hayi ngizwe ngikhululeka emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiwarid ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngathi njani. Hayi namhlanje kodwa hayi sengikhululekile.
Umfundisi obone kugedwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa isihlobo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Ngesikhathi sokuqhasa kutholakala izinto kuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakhanyisi bavuke ngokukhala okuthile.
Sizalethulela ezamasiko.
Ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwafa kumbe kwezicathombo okwani kuyabe kungabonakali. La bantu laba esihlangana laba abasitshela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Ugejwe amathambo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleland North. Ababili laba ababejadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxele intatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu ongokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland neNkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonile khonapho bekulabo bani kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulezisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngu-Sherry Apple onguye u-director obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyohlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulo baba uChief Justice uNare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala. Ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio, iumbrella lesikhwama konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lomnumzana Enoch Ngwenya umne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kade kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo ukutheni bathi bathitshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo bavele bathitshisana nawo amasotsha khona asababiza bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele abadubula indoda kafisa.
ngemva kwalokho sengiqeda ukudubula indoda kaSisi, uSisi wabe sekhala, uthe sekhala laphana azesithi ngono sibulale la imfazi yedistance base beyambulala.
Vele abazange bakhuluma okuningi vele?
Hhayi, abakhulumanga okuningi.
Singathi nje uzwa njani namhlanje njengoba-ke lisuse amathamba akho khonapho-ke?
Hhayi, okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathamba akhe. Hhayi, ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiyiworried ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngaphi njani. Hhayi, namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile, sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakongweni.
Singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje?
Okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo.
Abatshonga ukuthi bazawenzani?
Bathe bayiwasa elabhorithi abawakhangela khona yena. Bathi ngemva kwalokhu ma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo, athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawana ukuthi hhayi, sesiqedile esikwenzayo, umuntu ngumuntu wenu, ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo.
Umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa yigugulawundi. Omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma, umne wabo kaMuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili. Wabulawa ngokudutshulwa.
Kuthiwa bamdubula kutheni?
Hayi, kwakungalasizathu vele nje esokuthi babadubule vele, kwakungalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe.
Singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esekhethiwe khonapho?
Hayi, mina ngibona sengizaba ku-safe place ngoba bebeyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time nxa ngifika ekhaya ngidlula khona ethunendoleni. Hayi, lisegangeni 19 kilometers away from home.
Kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho?
Kona inhliziyo yami isizazala phansi. Plan B ukuthi sengambeka ngaphi.
Uthini umndeni wenu ngakhona okwenzakaleyo?
Hayi, umndeni wethu lawo hayi-ke awulasiposibi labo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sesiphumile egangeni.
Abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa igugulawundi ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwami kuphumelele kakhulu.
Ye, so ubona zandi za kwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho?
Ngiyenzakala ngoba umonakalo wabamkhulu yona indaba.
Ye,
futhi kuyangayongithi khona i-NPRC yona izaqhubeka yini ilungisa into ezifana naye.
Ye, singathi kuyasebenzeka kodwa
okwanamhla kusebenzekile, asibonanga into ezilindelayo umsebenzi.
Ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho? Awuleqiniso lokuthi lingayani?
Thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide technical expertise, nothing else. So silandela ngemva kwalo.
Bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba?
Mina ngingumfundisi uRobson Zikhali.
Yebo baba Zikhali, lisebenze njani khonapho?
Hayi, kusebenzekile.
Singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho, uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni?
Ngesikhathi sokuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile, ngesikhathi sokuqaliswa kutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo, abanye bakukhanyisi bakube ngukhala okuthile, then ngezokuthiwa sekukhitshiwe, sokukhitshwa amathambo sefakwa lapha abantu, bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa labo. Abaningi bathe bona sebesizwa okungunywana phakathi kwabo, sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu. Abathandekayo babo sebezakudela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo. Kungake ngizwa khona lokhu bekuvele sibili, kungani balokuthandabuza thize ukuthi kulento enjalo yenzakalayo.
Singathi-ke kuyiwa phambilini, ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi?
Yes, uma uhlelo olungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure kuze bafike esigabeni ukubuya ukubona sibili ireali futhi umuntu abafikile for sure wafa.
Kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugulawundi okwakuthiwa yayidinga amalecatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela uMuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayekhokhela ibandla lezaphu. UNkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugulawundi. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa ikukura wundi. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okathezile yena sokuvula ukuyena asikhulumeni sibonisa neni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini kuyona asivuleni ama-avenues wonke esingabe sinawo sikhulumisa neni siboneni. Uyabona into one abantu abanganazeleliyo. Nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba umuntu ukuthambanisile ehle kumxolela lwani umuntu uyahlala lobele power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobuzondile okuthi mina kuza kuvalela ubana ukwanise ukuyaphambili kokunye bengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF.
Umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 1380, laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Benana masiva we
senzi we manje
lo baba mkhulu babe lo bola
usene
ulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba ongani luphatha abantu ngendlela esijeneyo. Lapha sikhuluma ke ngothando. Umunye umuntu uyabe seNgilandi, omunye seAustralia, kumbe omunye seZimbabwe, omunye seIsrael, kumbe endaweni ezinjalo. Nginenhlanhla ngoba ngilonkosazana noMalanga Bebe lo baba ke uVolta Moyo. Mabebe kunjani mama?
Ngiyaphila babuduze, unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani lonke bakithi.
Siyaphila kakhulu. Sikhalise ngawe Mabhebhe, sibe sicela sitshaye ngamafitshane indaba leyi. Kulakhona kukwabude uzokuthiwa abantu bayathandana omunye ule, omunye ule. Kuyasebenza khonokho?
Ah, kulezi nsuku kukhanya kuyasebenza babuDube, kuya ngokuthi uhlangene lo muntu onjani. Abantu kuyasebenza, abanye kuyabasebenzela, bathathane, bahlale. Ngoba sokuyindlela esihlangana ngayo, akusela ngenye indlela.
Liyabe likhuluma nje ngomlomo kuphela kuphelela khona pho.
Kulama video liyakhuluma likhangelene ngoba vela ngithi manje bese betshintshile ukuthi umuntu ukhonjiswa njani. Ngithi umuntu bese thatha kuphela iphone number ungavela uvume iphone number usumvumile umuntu. So mina ngubona umehluko wakho kuyafana ngoba liyayenza ama video calls ligcine selibeka lelanga lokuhlangana, selihlangana selibonana libona ukuthi liyazwanana yini emoyeni. Into enjalo egazini uyabona. Baningi impela abantu engibaziyo mina abahleliyo manje abahlangana ngabo WhatsApp laba Facebook into ezinjalo.
Ye baba Moyo, nantu udaba lolu uyaluzwa lawo lapha ke. Kuyasebenza yini konoko?
Ye abanye kuyabasebenzela ukuthi babonane ngendlela zona lezo zaboma khalekhukhwini, babuye njalo bathumezela izithombe. Babuye bafake lamadate okubonana, babonane, bathandane, but kuphathelane lengozi eziningi ngoba ikakhulu umuntu wakhona yabungamazisisi. Nxa umuntu ezifaka kumakhalekhukhwini, ezithatha izithombe, uzithatha ngendlela ozayibuka, endlela ezakuthabisa wena ungamazi. Kuthi nxa selibonene, intsha leyi sebebonene, sebehlangana, bakuthole ukuthi ayisibo bona abantu ababecabanga ukuthi yibo bona. Sebeqalisa ukubonana ukuthi ngeziphutha indlela yakhona ibingayisiyo ebemele ngidinge umuntu engahlala leyo kwempilo yami yonke.
Khonapho ke Mabhebhe ukuthi kuyafana phela lokuthenga ingulube esakeni. Lapho ukuthi pulukuhlu nje kade umuntu ufake nje isithombe sakhe sakudala esesengumfanyana ukuthi uyadibana layo umthole ho nangoko umuntu.
Ngivumelana layo ubaba Umoyo into ayithoyo ukuthi umuntu laphayana. Yikho ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe kwezicathulo mbokwani kuyabe kungabonakali. Uqinisile kodwa into esingayitho labantu laba esihlangana laba abasishela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi, umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo. Yikho kulama-video, i-video ma ufuna ukumbona umuntu ukuthi hayi unje, i-video uyabumbona akufani le mpikitsheni. uyabona into engisho. Kodwa kwe-character yomuntu ukuthi umuntu vele uyimhlobo bani lokhuyana abantu bayakufihla izini umbone in real life. Omunye umuntu usungahlala la uye discover ususendlini ukuthi ayi phela ngathandana lomuntu oluhlanya vele la. Kodwa kungumuntu okade ekukhombise likhangelele ngamehlo kungasikho emafonini. So mina ngibona ngathi kuyafanana nje.
Baba Moyo siyakwazi ukuthi kudala sibili wasithi nxa ukukhombisa intombi. Ishaya isihlahla nje isiphundle siphele du amahlamvu lapha. Kwakungabumnandi ke khona kuyana nxa sokuthi kuqathaniselwa khona kokwenzakala kulezi nsuku.
Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakukunika ithemba lokuthi ukwala kwakhe okwamalanga elokhu equmaquma amahlamvu ezihlahla mhlawumbe hayi ayiso umuntu ongaphokuvuma wonke umuntu lawo uthi lapho suvumwe khona uthi isifuba ubone ngazathi hayi uvume mina kuphela ngazathi avume enye indoda ngaphandle kwami le indlela esikhona yalezi nsuku yes ngazake siyibalekele bathi indlela zakhona laba abatsha bathi mina hayi angincomi kangako
ngithathelelithuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe incwethi kwezamasiko esintu mbonge njalo lobaba uVolta Moyo incwethi layo kwezamasiko esintu baba Moyo ungathinelwa kusasa
yebo
maBhebhe
siyabonga
yes sibonga kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo unkosazana Nomalanga Bhebhe kanye lo mnumzana Volta Moyo olivalelise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
bayawagcina masiba owawusenziwe mandu
ye kwamanje sike sizwe ezibhatalane lezabatsha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngomike wabe lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo owephephandaba ele Urban Culture Magazine wobulawayo sixoxa losuku lweWorld Press Freedom Day lona oluthakazelela umhlabeni jikelele kuleviki ngolwesihlanu usuku lolu lulenjongo yokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabantu abakumsebenzi wokuba yintatheli lezindaba ngiyakwamukela uhlelo lwethu labatsha unjani mnumzana
hayi ngiyaphila njani
hayi mina ngiphilile. So Keith, yini umbono wakho mayelana nosuku lwe World Peace Freedom Day?
Kumele kube lusuku lapha esikwanisa ukuthi sikhululeke njengabantu abayivoice yabantu. Ingazi ukuthi into leyi ukuthi iya achieveka yini angikwazi.
Awungitsheleke Keith, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba yintatheli zendaba?
Ana ukuthi vele ngikhule ngumuntu othanda nje ukubala ya uthanda indaba zabantu nje but well ngacina ndidecide ukuthi ngcono ngikwenze kube yi-career because I believe if you are a journalist you are the voice of the people you are the ear and i-voice yabantu.
Ubona ngani abantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba ikakhulukazi eZimbabwe bayahlonitshwa na?
Hayi lokho asikafikikho eZimbabwe mbone ngani eZimbabwe kusasekhona ukuthi abantu abakutathela izindaba bahlukunyezwe. So kutshengisela ukuthi i-freedom yabantu abakupress ayikabi khona. Kimi mbone ngani eZimbabwe sakhatshana ngoba usathola ukuthi ukhona ukuthi umuntu ongu-cameraman ethatha amapikisha emgwaqweni uthole ezethaya ukuthi uthathelane amapikisha. Nginike i-example yokuthi mhlaka ngo-January ngenxa ye-press i-freedom of expression abantu abalayo kwagcina sekumele kuvalwe i-internet okutshengisela ukuthi the freedom of expression through the media is still a sensitive thing.
I asigqibeni ingxoxo yethu yalamhla ulawi namazwi okunikeza abantu ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo othi hayi lami isifiso nginaso sokuba yintatheli zindaba kodwa ngiyasaba ngenxa yokuthi ngiyibona izinto eziyenzakalayo emphakathini iyintatheli zindaba ezishiyeneyo abanye bayaboshwa abanye bayashawa ulawi namazwi okubanikeza.
Ukuba i-journalist is something that is very difficult. Kumele uzimisele and ube prepared especially nxa uzangena kuma socio economic issues lawo ungathi ngezopolitiki or into ezingathi zi affecta umphakathi kumele uzimisele ukuthi kuzaba khona nje ukuthi okuzayo layo ukuhlukumeza kodwa mina ngombono wami ngumsebenzi okumele umuntu uzame nxa ukuthi ulawo enhlizweni yakho. Njalo abantu kumele baqalise ukusebenzisa esikubiza ukuthi yi-citizen journalism. Akumelanga kulezi nsuku wonke umuntu useyiripoti ngenxa yokubuya nje kwe-technology esesilayo. Umuntu sekwanisa ukuthi adobe ifoni, sonke singama-reporters. Nxa uyi-adobe ifoni ukhuluma ukuthi hhayi emzilikazi khathesi kulabantu abatshaywayo uWhatsApp utshela nje abantu egroupini. Suyintathela izindawo ngoba wena uthathe into oyibonileyo uyibeka ebantwini uyiso uphinde ube zindlela uphinde ube ngumlomo wabantu. So nxa unjalo la usuyintathela izindawo. So ngakho abantu kumele isikhathi sonke bazame ukuthi baphushe i-citizen journalism.
Nangu Keith Moyo intathela izindaba yakoBulawayo owephephandaba ele Urban Culture Magazine. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMike3 iyona username yami. Nxa zikhona ezinye iindaba eziphathelane labatsha elifisa ukuthi sizithinte kuhlelo lwethu labatsha lingangixhuma kuTwitter njalo kuInstagram. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 isikhathi 2 kwanelo kwalamhla. Olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe, mswakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje ke soke isikhathi sokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla, usiphathelene lamhlanje?
Siyahlangana njalo bathandeka lenkosi, sihlangana enkonzweni yethu namhlanje lapho sizabala khona encwadini kaLuka isahluko 24 iverse 16-31. Kufundeka kanje: kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. 31. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amazwi la akhuluma ngamadoda amabili ababehamba uhamba ababelihamba besuka eMawusi besuka eJerusalema. Amadoda la ayexoxa ngokwakwenzekile njengoba siphuma nje ePasikeni, bebonisana ngalokhu okwakwehlele ababephila ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Into esemqoka lapha ngamehlo, ngoba kuverse 16 lapho sibale khona ukuthi kepha amehlo abo ababambekile ukuba bangamazi. Baningi abantu abahamba uhambo kodwa emehlo abo engaboni. Hayi, so mehlo enyamali esikhuluma ngawo, amehlo athi nxa ebuhlungiswa adingela amangilazi kumbe izibuko. Sikhuluma ngamehlo angaphakathi okubona okujulileyo okwenzakala empilweni. Iningi labantu siyahamba sisenza le zinto, sikhuluma le nkulumo ngobana sikhuluma njengezimpumputhi abantu abangaboniyo. Laba bantu babekwazi ukwenzeka le nkalathi yendaba. Ibhayibhile lithi kodwa amehlo abo abebambekile. Kuningi okubamba amehlo abantu izinto esizibona ngamehlo enyama, sizicabange ngengqondo zethu, zisiphambule ekuboneni into engaphakathi. Nxa usenza ulutho dinga amehlo enyama lamehlo angaphakathi, kuthi kambe lokho okwenzayo kuyakusa ngaphi, kuyakufikisa ngaphi. Ubone phambili ungaboni eduzane. Yikho la madoda lanxa ayihamba besithi bayabona bengawele emagodini kodwa amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho, kwakubambekile, kwakuthe ngci emehlweni abo. Babesizwa ngendlebe bekhuluma ngemilomo yabo kodwa amehlo abo angaphakathi babengazwisisi ukuthi kanti kuyini lokhu okwenzakalayo. Njengoba ngisitsho, bakhona abanye bethu siyahamba ngasibona ukuthi kwenzakalani asijulise ingqondo zethu, asivule amehlo omuntu ongaphakathi ukuthi sibone ukubana impilo zethu sizimisa njani, ukwenzela ukuthi singaze sathi nxa sesihambile ibanga amehlo ethu avuleke lamathuba engasekho. Yiko verse 31 ukuthi amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo, amathuba ayasedlula, amathuba ayasiya eceleni ngobana amehlo ethu abesavalekile. Ngesikhathi amehlo ethu evuleka, lawo mathuba mhlawumbe ikwenza okuhle, ikuzwelana labanye, lo esiyabe sikhangela ukubana sincedane laye siyabe isikhathi siyabe sesingasekho. Kukangaki ukuthikaza, udonda, ungenzi okumele ukwenze, usenzwa amehlo akho angaboniyo. Uthi uthixaqabu uvula amehlo angaphakathi kuvele sekonakele. La madoda-ke lawo ayenjalo, amehlo awo ayebambekile, babengaboni ukuthi bayangaphi. Lawe mhlobo wami, akuvule amehlo akho, unanzelele isimo okuso, uzikhangele wena, khangele abantu labo abahleli duzane lawe. Abanye bakhalela uncedo lwakho kodwa amehlo akho kaboni, abanye bayadubeka wena kodwa udubo lwabo aluboni ngoba amehlo akho angaphakathi kaboni. Uyazikhangela wena wedwa lalaba abaseduzane lawe, amehlo abo ayebambekile. Bekhuluma la uJesu uqobo lwakhe, azange bakunanzele konke lokhu ngoba babe amehlo abo angaphakathi angaboni lutho. Bathi bethi xaxabo amehlo abo sivuleka, uJesu wayesehambile, ungasaleli emuva. Mbone uJesu empilweni yakho, akusize ukuphathisane labanye, likhulumisane ngendaba ezakhayo, elithiye indaba ezidilizayo ngoba yizo ezivala amehlo abantu. Amehlo akho kavuleki, wabona amathuba okumele uwasebenzise empilweni yakho lempilweni zabanye.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu ongehlula lutho, sicela amehlo angaphakathi, sibone isimo esikuso, kwenzela ukubana senze lokho kumele sikwenze, ithuba lisavuma. Njengala madoda komele bakhulumisane loJesu engakanyamalali, sicela ukubana amathuba abuya kithi siwabambe siwasebenzise ngobana sibona ngelihlo langaphakathi. Hlalela sikhela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi iThandeko Zintimkandla.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Wezemidlalo yenguqu, iqembu leDynamos libe nguthiki lobhanqa 0-0 leTele1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhlanje. Kweminye imidlalo, Capes United 4 Bulawayo Chiefs 1, Herentals 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 0 Chapungu 1, Wange 1 Manika Diamonds 0. Kube okwamanje sike siboneke eBhilitane, Manchester United 1 Chelsea 1.
Dear darling, Tandwasami, my sweetheart, my honey, Whiska Popo, Whiska Mlamayezi, my chocolate, my tambolenkuku, Whismomondia, Unsomoyawami, Aw Tandwa, Tata Utanduluami.
Tata Utanduluami. Tata Utanduluami. Tata Utanduluami.
Tata uthando lwami loke ngulikhwa kancube imbongi phelezwayo khona ngaleke kubulawayo. Singayehlukani ngothi sibone ezikade zikhokhela namhlanje ngamafitshane. Kugejwa amathambo abantu ababulawa ikukurawundi eCholojo. Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombuqazwe kwekukurawundi. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje, olubalisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.